ngili tuketo lalonyaka belungakhulekanga ngoba iCommission eqonisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yehlulekile ukuphatha ukhetho ngendlela efaneleyo. Abanye abantu abavotanga ngoba amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota. UNkosazana Melody Nyoni ngomunye wabangenelisanga ukuvota.
Ibizo lami ngiliswelile, so angivotanga. Ngiliswele e-LM, emtshete lasenjube hall. So angivotanga, angirejistile 2018 kodwa angivotanga khathesi.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi ukhetho belungakhulekanga ngoba baqeda isikhathi emadale emthandandaba bevinjwa libandla le-ZANU-PF ukukhankasela ukhetho bengakakhululekileyo. Umfundisi Frank Mhlanga ngumsekeli kamongameli waleli bandla.
I-ground ibingekho level. Ungahlekisisa thina esasivalelwe ngaphandle. Ithe i-court sesiwinile court sokusele nje amalanganyana amambalwa nje ukuthi umuntu akhankase ngamalanganyana ambalwa, akuzange kusinikeze lathi ithuba lokuthi sikhankase sikhululekile kulesikhathi lathi esaneleyo. Well, sizakuthatha njenge-learning curve ukuthi sifundile ukuthi sidila labantu abanjani.
Umongameli we-ZAPU uMnumzana Sibanye Nkomo uthi okwenziwe yi-ZAC kuyayangisa.
Ukhetho luka-1980 belungcono ngoba bekungakabi lama systems, kungala mthetho, kungala izindlela ezicolekileyo njengesikhathi kathesi sokulezekhi ukuthi kade kumele kwehlukane kachana lo 1980 kodwa kwedlule u 1980 ukwenza kwakhona.
Umnumzana George Uma olilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi ukhetho belukhululekile, uthi amhlophe kwabanqobileyo kubandla le-TCC.
Only free and fair and fair and credible election. Ngithemba ubana i-TCC layo izaba lakho ubana ikuvume ke okuzaphuma endaweni zonke ezinye, njengoba lathi sivume ukuthi hayi kobulawayo lapha sebenqobile. Konoku yiso ispirit esifunakalayo nxa sisenza ukhetho. Hathi kubana abantu bathi bona uyabufuna iresult engeyakho kuphela.
Bezekhi balile ukhuluma le-Studio 7 bathi bazabhala umbiko omayelana lokhetho kungakudala. Impumelelo yokhetho izakhishwa okusemthethweni yizekhi namhla ebusuku lakusasa. Ngiyimele e-Studio 7 igama lamu Ezra Chisa Sibanda.